Usikhala ukhweze isicelo sakhe emthethwandaba we-High Court ekhalaza kusinqumo esethulwe ngumthethwandaba kaMantshi kumaviki amabili edluleyo efuna ukuthi atholiswe ithuba lokuthi athoniswe evela ngekhaya ngokuhlawula isibambiso se-bail. Igqwetha lakhe uSikhala u-advocate Thabani Mpofu utshele umthethwandaba ukuthi isizathu esethulwa nguMantshi kumaviki amabili edluleyo sokuthi wephula iziqondiso ze-bail ayezibekelwe kwelinye icala akukho emthethweni ngoba engekho owaphakamisa lolu daba ukuze azesulelwe. Kodwa-ke umtshutshisi edabeni lolu umnumzana Thiri Wamambo Kangai utshele umthethwandaba ukuthi akumelanga uSikhala avunyelwe ukuhlawulela ibheli ngoba elakho ukubangela ukuthi luqhamuke njalo uDlakela ekuphumeni kwakhe lanxa nje sekulokuthula eNyatsime okwamanje. Isikhulumeli se Citizens Coalition for Change uNkosazana Fadzai Maere ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Innocent Triple C members are held for months on end for honorable job Sikhala. We're now on day 190 and yet where real crimes are committed by ZANU-PF members, there's simply no accountability whatsoever.
Amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliyo. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe. Kodwa abebandla leZANU-PF bengadala amacala afanayo kabenziwa lutho.
UNkosazana Eleni Shiriedenga isiphathamandla se-CCC uthi kuyadanisa ukwenzakala kuSikhala.
Umthetho uyakhuluma mgceke ukuthi umuntu lo muntu ulelungele lokuphiwa ibail. Ngasikhangela sibona uSikhala sehlale inyanga ezifika 6 months and lalaba abanye ayebevu abotshwa labo abayi 14 abanye abenyathimi sebaphuma lo babu lo honorable Godfrey Thole la ayebotshele icala elifana loSikhala la sewaphuma. So siyazibuza ukuthi kanti kuyini okuSikhala abangafuni ukuthi ephume.
Kodwa ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana kuZANU-PF umnumzana Tafazi Kwamgwadi uthi umthethwandaba wenza umsebenzi wawo ngemfanelo.
We are not surprised from those memos coming from them. They have accused us of everything, including their own split. When they lose elections, they accuse ZANU-PF. When people see a fight among their rank and file like what is going on right now, they start accusing ZANU-PF. When they split like what they did last year from MDC Alliance, they accused ZANU-PF. When they lose court cases, they accuse ZANU-PF. But when they win some constituencies, they take the favors. They start applauding themselves as shrewd politicians. When they win certain court cases, they begin to acknowledge themselves as best lawyers in the country.
Kona akusimangalisi thina lokho asebe kukhuluma. Basibeka umlando tikho konke okwenzakalayo okugoqela ukuxabana kwawo bengehlulwa ukhetho bathi kubangelwe yiZANU-PF. Kungaba lokulwisana ebandleni le-CCC njengalokho okwenzakalayo khona manje bathi yiZANU-PF. Ibandla labo lingaqhamuka phakathi njengalokho abakwenza inyaka enye kuthiwa yiZANU-PF. Bengehlulwa emthethwandaba bathi kubangelwe yiZANU kodwa benganqoba emthethwandaba bazitshaya isifuba besithi bayawazi umsebenzi.
Umahluli uJustice Samuel Deme uthe usasibeke eceleni isinqumo sokuthi uzolitholiswa na ithuba lokuthi ahlawulele ibheyili lobahatshi esithi usafuna ukuhluzisisa ezinye izinqumo ezenziwa ngumthethwandaba we-High Court esikhathini sangemuva anduba ethule esakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.